ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni
zecala lezonizo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi izinto abathe xa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adula abantu. Amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedula abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nabe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi kunyelaye. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa i-instruction ngu-general. U-general wanikwa i-instruction Minister of Defense. Minister of Defense wanikwa instruction president. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshutwe. So yikho okwenzakaleyo, ungakhali report, yikho okwenzakaleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libona ingani lokho kuzaguqulana?
Singaxoxa ephalamende, yikho esizakukhuluma ukuthi kanti ngubani wanika i-instruction. It's clear ukuthi i-instruction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report leyi isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Adesu expecta ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi sasoke bekhulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho, but ngenxa ukuthi thina umaklante labantu abadebe khona ku-commission sasibarespekta, sasicabanga ukuthi ngona kwazayenza into ezaba le integrity in it. But abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani ukuthi abantu beshute. Sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo kureport kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ibisithi xa entweni eziqakathekileyo, then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu that njengephathi. Izinto abathe xa kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adula abantu. Amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedula abantu. Instruction leyo yani ngom ED so yena kavume engavuma ukuthi ngona iqala hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza lati singamkhangela ngendlela hayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi
lo ngu-Dr. Bekithemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC sixoxelaye eseHarare kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi le mali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMoklanthe kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yikhomishini impumela yikhomishini so ngibona ngani lanxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela yereport lokuthi yenze khonokho okukhuthazwe yikhomishini
isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokucala ibandla eliphikisayo
hayi sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission so sibona kusiba nzima fo uhulumende lo ukuthi elandele ama recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasotsha nguye njalo okhangelelwe ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo so kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baforma i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathola isizathu sokubulala abantu lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababulele
obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga ukanti ababulali babonwa ngumhlaba
thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo imphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni o esingathi ngesilungu u-legitimate yikho kubona kwethu ngoba kuyamangalisa sure ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba bayibo abenzelwa bobubi
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
alapha namna ngokubona kwama kulanto abayilokuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu aba right kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i wrong bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyala kuthulwe kunjani
impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi ikhomishini le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathintambo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's, but we've said the Minister of Health.
Loko akusho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana nalabo dokotela. Esikuchoyo thina ukuthi umphathintambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Todlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba awufunakalayo laphana into elula kakhulu ngoba amadoktor afuna ihoro elihambelana lempilo ekhona kathesi, lathi sonke abasebenzayo sifuna ihoro elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili, okwemithi, kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi yikuphosisa nxa kukhanyelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe ezixosha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktor nxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixotsha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Kathe sisikhuluma nje so singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ngeke emsebenzini sokumele ukuthi u-apply ukuthi ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunakala ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nxabe operator bencedisa abantu le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona lava lamanzi sisi.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathintambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emapulazini. Umphathintambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Perence Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emapulazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlayiswa yibona ababusayo abasonzi banjebanje ababanjwa yibona ababengela abantu. Khonokho angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe, but ngibona kumele kube kulinganiswe ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo laye kaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma khonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulomhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, unkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umthethwandaba kamanje eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRowa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besemacheka, kodwa bakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ unkosazana Catherine Jubani.
Siwinile ikhesi yangikhona bekuthe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili le-rimandi layo futhi wayi-opposa, so we've been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth subject to each month uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two, bakhulume kakhulu nge-tagis odali khona, so yikho yadischarge-wa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kusela kakazi okugcweleyo nge-date okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva ama-placards ukuthwala ibhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba i-state sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile e-court kwasibanga kuthi hhayi thina kasicala, yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union, i-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMtare, seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa, so ku-press conference ikho uzakunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hhayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hhayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile, kuyanuka. Silele kabuhlungu, sekilele ngubo, ziyanuka. Bengabafana bebe-crowded kakhulu, thina silele nje ku-corridor, kodwa hhayi bengaminyananga. Kule miya kungcolile, kuyanuka, amathoyilethi akhona ayanuka.
Lo nkosazana Catherine Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizevuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempela viki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? Untungameli Nkomo uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udubona ukhona ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu iy'ngcweti abafundileyo badifaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bona bokuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa, kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota? Ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele siyaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzabanzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale begela kwele Zimbabwe ngoba behugwa iZANU-PF. Mbone ngani izifiso zikamukela lezi kuphela, iZANU yazi ukuthi kakhulu umuntu oyithemba, njalo abantu laba kudiaspora bathanda into ezilegitimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. iZANU ngeke ithembise lokho, njalo siyehluleke kakhulu. Lo president weZANU u-first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora, engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutsho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwe ukhetho abantu laba beZimbabwe besebethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo, loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe ibele democracy.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuka mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla leMDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu istatement obethe yena angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana lokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalunikwayo olule 5 points, bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa ireport engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla leZANU-PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina noMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele-China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano bemelika lamanye amazwe alelo zwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Gerald Nel uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligxuba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uza kwenza lokho okufanele akwenze.
Ukukhitshwa kwalencwadi ukuthi unkosikazi Mugabe abotshwe sekumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ebuye ezoganga elizweni labanye abantu ukudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afro Forum yavuselela lamacala yenza ukuthi warrant of arrest ibekhona. Akabotho lo mama kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha unkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-Afri Forum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela kwamhlophe amaplazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa ngibona ngathi is-waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amaplazi, so basafuna ukuziphindisela le yanto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphelela emoyeni le.
Kodwa unkosazana Mesivundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla, ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba echo kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele, ajeze okumele ajeze.
Unkosikazi Mugabe uchaye unkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye hotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula unkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala isithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngimelesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Gidiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathe yezindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezidlulileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikhodlweni iHarare. Inhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyani ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Gidiza Sibanda utshele intathe lezindaba ekupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Ngithabile kakhulu ngoba sibonene la bantu abagcina kudala oGilbert bonke lokho befithi njani. Hasi abathatha sibafake kuma-national teams structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohli. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakele emphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors kabiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzile abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela abantu abe-practice bancedi ngcedi lapha engincedisa khona. Ngincedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisa ilizwe lati ngisingaba lebhorela ingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yefaza uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhatshe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqetsha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Wabiri Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Luphahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uSiza Dube, uSiza Khoza, uChipo Toto, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jike, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.